kodwa engubonayo ngibona ngathi yena upresident akulabutho ayefuna lisale eAfghanistan. Wayesediniwe ukuthi i-20 years kuloke kulwiwa into efana nayo. Ngoba ngithi uyabona ukuthi ungakhangela nxa ungakhangela i-history e-Iraq. E-Iraq kwangathi kuyathi kwasala amabutho amalutshwane. Kwabuya kwathiwa lokho kuthiwa yi-surge lokuyani ukwengezelela amabutho kuthiwa. Ye ngapha sokungathi kuyavukavuka sokusengezelela. Ngibona la i-Afghanistan kwake kwaba le-surge yona leyani ukwengezelela kwenumber yamabutho ukuthi kukhanjiswe amabutho amaningi ngasikhathi sinye ukuze ayibambe indawo eyabe isiqeda. Now-ke mbona ngathi ungachiya 2500 yona leyo kuyasala kuvuka phela okunye bese kuphinda futhi kubiyeza ngapha ekhaya ukuthi kube le surge yona leyo ukuthi kuhanjiswe amabutho lana ayekhona le ukuze ayevimbela lokho sokuzenzakala. Kodwa nxa sebephumile bonke baphuma bathi dunya akusela lutho phela laphana olunye abalukhangeleyo. Yikho engikubonayo mina ukuthi upresident wayevele esefakile umgomo wokuthi akulabutho elisalayo laphana.
Manje lokhu kungakutshengisa na ukuthi umongameli Joe Biden uyehluleka ukubusa?
Hayi, mina kangiboni ukuthi kutshengisa sengathi uyehluleka ukubusa. Ngibona ngathi kutshengisa ukuthi uyindoda ethi ingenza i-decision yayo ime kuyo leyo. Ngoba asikho ukuthi abantu abaningi bayamsola ukuthi akhuphe amabutho nalana wonke e-Afghanistan. No, abantu bayakubona ukuthi bese kuluywe kakhulu, bese kuhlalwe kakhulu, bese kuluzwe kakhulu izimali eziningi-ningi. Kusho ukuthi yena engena wahle wazitshela ukuthi mina le impi angiyilwile, ngiyayiqinisa, ngiyaqinisa yonke into. Wasesima khona. Yikho kangiboni ukuthi engxenye kungaze kube yinto engenza ukuthi akhanye ngumuntu wehlule ukubusa. Hayi, yena umkhokheli webutho labo bonke bakubona ukuthi upresident kavumelananga le advise yona leyo ababempha yona. Angikholwa ukuthi upresident nxa be-advisewa bayavuma konke, okunye bayema endimeni yabo beme khonapho bathi hayi lokho akusoze kwenzakala. Ngibona ngathi kokwenzakalayo khona.